Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilubandaba olamulela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula izombusazo zithi ibandla leZANU-PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona.
Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvusele le nomdlandla omkhulu.
Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe encane qhathaniswa lemali yakwamanyamazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esikhulu.
Abalungisa isinkwa sebe sithibona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela yabo ibe ngeqotho.
Abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ibandla leZANU-PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi ukhetho olwedluleyo lukhomba lokhu okugcizelelwe yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Norman Pinduka wekolitshini le-Africa University obesethula impumela yokudingisisa kwakhe ngalolu daba eHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iyahluka mhlawumbe kwabanye abantu nabo abantu sizabona ngokungafani. Uma iCitizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindezi enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho. Kwaba yibuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo-2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuseyi-MDC. iZANU-PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusise ukusiza okhethweni kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo abantu bayakhala kakhulu
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Uhulumende uthi idola leZimbabwe enqali qathaniswa ledola leMelika liyisilinganiso esingamadola eZimbabwe alikhulu lengxenye i-150. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amathathu $3.50. Lokhu kutsho ukuthi intengo yesinkwa ilokhu iyidola elilodwa leMelika nxa ulithenge emkambo kahulumende kodwa nxa ulithenge ngowensitha liba ngamadola amabili namasenti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Umkambo kahulumende uthi yena khathesi imali around 150 Zimbabwean dollars to $1. So sokusithi ukuthi isinkwa sesiyinga $2.20 kumbe $2.27. Kodwa umkambo wensitha uthi wona imali isifinyelela kubo 350. So isinkwa silokhe siyi $1. Kodwa okukhona yikuthi ngenxa yokuthi lempi khona ngale e-Ukraine lapho esithola khona i-wheat enengi lapha eZimbabwe sokusitsho ukuthi intengo siyakhwela i-Grain Millers Association yakhweza intengo ye-wheat nge 31% last week so usitsho ukuthi isinkwa laso abalungisa isinkwa sebesithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa kodwa abantu makhaza abasenelisi ukuthi basithenge isinkwa ngentengo leyo sikhona khathesi.
Uhulumende wayeke wafaka imigoqo yokuthi abantu bayenelisa ukuthola i-$50 ngesisindo esingaso sensitha. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani njalo kuyini okungaba kwabangela ukuthi lungasasebenzi?
Uhlelo lolu lusasekhona sibili kodwa abantu abanelisa ukuthi bathole leyo mali kumbe esingathi ama categories angkhona basengabantu abagqokekileyo labantu esingathi aba elderly kumbe abadala ku society abasebekhulile yibo lokhe benelisa ukuthi bathole i-$50 leyo bese offshore kukhanya njengani bese kulabantu abanengi ababethola izimali lezi bezithengisa ku-black market. So uhlelo lolokhe likhona sivile kodwa selincedisa kuphela abagogekileyo labona labo asebekhulile.
Ukuze abantu benelise ukuphila bayenzani? Kuyini abakuthengayo njalo ngemali evela ngapi njengoba kukhanya abantu bekhala ngokungabile mali?
Impilo inzima lapha eZimbabwe. Ngingathi mina i-Consumer Council of Zimbabwe ngabo February bebesithi bona imuli elabantu abango 6 ibifuna 89,000 RTGS uze baphile nje begade ukuthi bahambe emsebenzini lokuthi engathi ngama basic. So abantu abane abanengi sebesenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze into zihlangane, kodwa okukhona ukuthi abantu bathwele nzima, bathwele amagabha afuzayo, into azihlangani, umkhonomi awumanga kuhle ukuthi banceda ukuthi abantu baziphilele ngendlela singathi esikhangelela thina. So abantu abaningi bangikhona bayathenga lokhu lalokhu yabethengisa lokwenza nje imisebenzi, abanye bangikhona ngabalimi.
Umnumzana Masimba Kujera yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lokubalwa kwabantu i-census olusungulwe izolo luyaqhubeka lamuhla elizweni, lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Idolobho lakoBulawayo landise ukuphikisa impumela leli sithi inani labantu liphezulu kulalelo elande ukuphuma kulolu hlelo. Abanye basola ukuphatheka kwabezomvikela labatsha bebandla leZANU-PF ngobuningi babo kulolu hlelo olwande ukuqutshwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat eqhuba lolu hlelo ithi ikhuthaza abantu ukuthi bebalwe bonke lemideni yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona, ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation, kanti lo hlelo lokubala abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu, lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayithendule ngendlela efaneleyo, ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye okuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi, kasisuthisekanga luhlelo selusethusa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona kusenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane, ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho, ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla libusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abaningi ukuze zibe lama constituencies amaningi. Kanti ke idolobha lakoBulawayo vele lilabantu abaningi kakhulu kulalokho okukhulunywayo, lokho kuqanjwa bo 500 600,000 isikhuluma ngedolobha lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona, ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zisale zinjalo, kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abaningi ukuze lithole ama constituencies amaningi, libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Yes, Iphendaba la kwele South Africa lithi umthethwandaba weLimpopo ufumane isizalwane seZimbabwe uAndrea Imbayaro elecala lokudlwengula lokubulala umlungu kwele South Africa ngomnyaka ka-2014. UImbayaro ubikwa wabaleka wabuyela eZimbabwe ngemva kwesehlakalo lesi, kodwa wasebuyela ngomnyaka ka-2020 lapho abotshwa khona. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isikhulumeli sedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi idale kumele likhangelisise imithetho elawula abebutho ukuze bengaziboni belamandla ukwedlula umthetho. Umdenda ubekhuluma ekolijini lezomvikela eleNational Defence University eHarare. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele nami kustudio 7. Nami bese ngikhuluma ngendaba yayedudula. Indaba yedudula le abaqala ukuyizwa manje iqale ngo-2018 e-Alexander. Abantu baseZimbabwe labasemozambique batshaywa kakhulu ngo-2018. Mina ngihlala khona ngase-Alexander, satshaywa sacutshwa khona laphana e-Alexander, sayalala ema-police station. Ngamalanga amathathu uPremier uMakhura wabuya lapha ezokhulumisana labahlali baseAlexander. Yikho lapho kwaqhamuka khona igama elithi Dudula, bethi siyabadudula, betshela yena uPremier ngokwakhe wehlule kuba controlwa. Indaba yakhona yanyathezelwa. Ngicabanga ukuthi uSlwanda oloku sikhulumile ama-diaspora uyayazi. So indaba endala abantu bakithi kwabangena kakhulu enkingeni, bathathelwa yonke into, bathathelwa nezindlu, amafoni bathathelwa, indaba yatshayelwa phansi, ayizange ikhulunywe. So iloku itshintshwa, itshintshwa, itshintshwa. Enye into ebengifuna ukwazi ukuthi njengoba sasikhona laphana e-Alexander, ama-CIO aseZimbabwe ayekhona namhlanje akhona ahamba le dudula, yona lekhona idudula akhona, abhadalwa ngubani? Njalo ukuthi besiloko esitshana ngamakhanda nje sithi hayi khona, kuthiwa uBheki Cele kayazi. UBheki Cele kazi kanjani? Ngoba uye ohambe laphana uyazi ukuthi u-Elvis ufe kanjani, efelani, uya ubhekicela ukuthi bambulaleleni. Akufuni nje ukuthi abantu bebecatha ngomunye. Siyazi siloke siyilandelela khona lapha, sinamaloya bezama bezama amaloya, kodwa kwehlula bantu ngoba ama-government aphakathi. Kuba bengikho kuba kudala bakhuzu, kunama-government wonke yakithi neyangapha, ama-ruling party akhona baphakathi khona lapha. Basichaya kakhulu kudala, sihlala lapha mina ngineminyaka ethi 38 years ngihlala khona lapha e-Alexander, kodwa izinto zitshintshe phambi kwethu.
Indaba leyi ezimstats leyi engike ngayibona emaphepheni ukuthi kube le-corruption kulama-sex scandals, kungeniswa abantu ngendlela engayisiyo, into engaqondanga. Njalo kule ndaba ehluphayo eyenze abantu be-matmots abaningi la kobulawa nxa sizwa, abagogekileyo, ababalisile, abaphila persons with disabilities, abaphila lobugoga, abayenelisanga ukuthi bangeni. Abanye abangenanga kuprogramu ye-census yokuthathwa o-assistant babo, abayiba baqhatshwe nguhulumende bangeniswa bakwathiwa ababalisi bangkhona abasebenza nama-assistant ababalisi abakhubazekileyo. Now yi-corruption on its own iku-divide abantu, isihluku thina sithi-ke njengabantu abangaboniyo labanye abagogekileyo sithi thina nxa kuyikuthi-ke singazange sifakwe njengoba singafakwanga, baqhubeke bezibalela bodwa libengasibali futhi asikho phela elizweni. Njalo futhi asiyo uhulumende okwenzayo, ngoba abafowethu abanye emashonaleni bangenile ngabantu, ikakhulu kithi esindebeni ama-officers ale-attitude abasebenza khona ikakhulu esindebeni bale-attitude labantu abakhubazekileyo. So yindlela enga engafanelanga yona le. That's why isifiso sithi sifunde ezinye izinto siziyenzile. Kodwa ke nayo uhulumende uloku silokumblema wa kade sakhuluma ukuthi ezidumile babone ba supervise ukuthi ikota system ethi iya practicewa yini ukuze lasinenze ukungena kwezinye ihlelo kuyinto ekuhlunge emahlabezulu. Labona laba abantu abasimelayo ku school psychological services abe SPS. Yakuthi bakhona abanye abangena emsebenzini yona leyi bembela abantwana abagogekileyo nababalisi bagogekileyo special education abayazi le braille abayazi le sign language. I can give a good example ukuthi nxa sokumele kube lobufakazi bukhona ubufakazi you can pick them besihambe kwaphaa bebala ibraille umphathe iphepha le braille cannot even read anything but they stand to stand for us. Nxa sokubuya kukhethwa inhlelo ezinjalo ezezesensus bahlala ezitulweni bathule zwi aba-advocate ukuthi singene phakathi emathebeleleni ungani badawutha ukuthi abantu ababalisi abangaboniyo bayenelise ukufundisa isifuna ukuthi okuyi-attitude lokhu kuphele yikubona bengasifakele ezinhlelo kuyabuya khesha ukuze kuzabona bazasikhipha akuphele ukuzihlelo lokhu okuncindezela abantu ababalisi abangaboniyo nyabo
salibonani basakazi be-studio seven linjani impilo hayi mina ngithabiswe ukuthi i-independence le yenzakeleyo sibona amabandla akithi wonke esibandawonye okube kuhle kakhulu mina kungithabise kakhulu okuthi ngabe kuhlala kunje ngibona le mavotini abantu abangeke balo singavota kuhle kakhulu kakhulu kube kuhle sibile ukuthi kwathulisa kwathi zwi elizweni kunalokhu kuhlala abantu bebungukuthethisana kube yingulo onxatywa njengalaba abaphikisayo nabaphambili bakithi mhlamba hayi kuze kuthi lalaba abantu abangaphandle kwelizwe laba ungeke uze bekhuluma ngenkulumo eright okwabo kuphela babephungukuthi khafula inkalakatha zenhlamba bebungukuthethisa bethethisa okungamnandi bakithi okungamnandi kukuthi uyafika ukuthi abantu bayesabela.
Sanibonani, sanibonani inkokeli ze-studio seven nabalandeli be-studio seven ninjani niyaphila eish hayi lapha yasilenkinga lapha eZimbabwe la sinenkinga enkulu kakhulu sinenkinga uzwa abantu bekhuluma nge-tribalism i-tribalism eZimbabwe yaqalwa izano izano ithe kuthatha ilizwe ngo-1980 yabona ukuthi ngapha emathebelele ndikakulabani yavala amafemu wonke ayekobulawayo yangaseharare kathesi iharare isincane from amashona asegcwele kobulawayo ukusukela ku-6th Avenue usuke erenkini usiyafika edrobheni phakathi usiyawudlula angazi maybe ufike kubo Max Garage khona lekugcineni yibo abathengisayo ezitaradeni nasemashophu noma yikuphi nje zathola kuba ngabantu basempumalanga i-tribalism yamandebeli ikuphi khona lapho into enginanzelele kakhulu ama-opposition afanele ayiqapheli mina ngiyamangala ama-refugee asezimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje kule 42 years basavedwa bevetela ukuthi babesegangeni babencedisa mina kangikuthathi njengento eliqiniso ngoba uma sekuseduze lokuthi kuyovotwa bayabakhumbuza ukuthi belile izimali zenu angazi umbe bazazithola lo nyaka kodwa ke enale into mina ngiyibona ngeyinye indlela mina ngokwami engikhulumayo manje ngiyibona ngeyinye indlela aluba kuthiwa ngilawo ama-powers mini government ezibabenzayisa e-court yokuthi lento iyafana lokuthi bayenze i-corruption oba-bribe abantu
sanibonani ku-studio seven ngiyalibingelela ngegama lenkosi siyabonga maliphilile lathi siyaphila benginesihlelo lapha esiqinisa kulo baba kuthiwa ngu-president u-Emerson Tambutso Mnangagwa ngendawo yakithi yaselupane loo ndoda lo sicele ukuthi ihambe esigebhela amadamu akithi asagqibelekayo lavuzayo baningi kakhulu kulenye laphana emalungwini emathele matama laphana liyavuza laphana egwamba laphana liyavuza laphana ikhona elisebubi wazi usimithi wayesenza kahle kakhulu ngoba ayekwazi ukuthi indawo yaselupane iyadinga amanzi ayela ndawo enamanzi amileyo maningi kakhulu amadamu engingawabala kodwa basengabalili amathathu likhona laphana lesemazwideni futhi emalungu lalo sifuna ukuthi ligejwe sicele ukuthi esinikeza ikatapila laphana egebhe emadamu akithi lapha erupane inkongo zokuthi zakithi ziyabulawa ngendlala usimithi wayesicabangela kanti lo baba unjani ngempela lo melipane naye mayizwa le audio sicele ukuthi esilungisele amadamu lo melipane ayinandaba ukuthi ungayiphi iparty kanti i-government leyo amadamu yagebhi leyakuphi ngoba kasimith
sila sicela utestimenti wona uma esigebhela amasha ke msi ngoba sikhona indawo sifuna khona amadamu ngisho lasenyama endlovu lapha amadamu afuneka lapha endaweni yasemakhokhomba sifuna idamu lapha sengathi umnangagwa engakhuluma lo-obet lapha ongumakhelwane wethu ukuthi esizame ngamadamu
studio 7777 ngibingelele awu bacosheli bezindaba nonke jikelele nengingabazi awu nibahlehle kunamhlanje nje nami ngithi ke ayiphilani benkosi niyasakha kundawo ngendawo sonke la esikhona esiwuzwayo lo msakazo bakithi ke hayi nami ngugijimani wakangwenya ngithi ke kengidlulise nami okuncane nako kumelana nomphakathi wasemalayitsha emalayitsha ku-10 malayitsha village ngaphansi kwesikabhango isigodi kwesikamgijima awu ngiyakhala bakwethu nako kuyiprojekthi kukhona kwekliniki laphana i-health post bakithi ake nisize umsamari olungileyo ongizwayo hawu bakithi makalahlele itshe sivivaneni bantu benkosi kukhona nathi okuncane esesikuqalile abantu bahambe ibanga elide ukuya emaklinika angakithi 15 kilometers kanjena ogogo nabantwana bantu nabomama abayithwele kubanzima kuba lukhuni nabangalahleli abantu bathibusisiwe esiphayo kunesamukelayo ngibonge bakithi ngcongoze kini nonke nibahlehle
salibonani linjani lonke kwi-studio 7 ayi alizwa liyakhuluma bakithi liyakhala ngezanupiefu ayi 2023 asikhipheni izanupiefu besikhiphele kathana behlulekile ngomakanti wabo lo abamthembileyo bebona ukuthi khuluma amanga amayesithi iyawina izanupiefu izanupiefu iyathi ngakasiwini umakanti wezathi izanupiefu iyawina izawina amavoti wona la futhi ukuthi wawina ukuthi kutheni yona ingakasiwine vel umakanti wabo lo umsebenzi omele bemnike wona umakanti wabantu bezanupiefu special umnangagwa abantu banyamalala ezimbabwe laphana kulako itaida mara katesa kuyazivithi baya waye bengathi umakanti waprofit into ezifanalazenezo ukuthi abantu abanyamalalayo bayangaphi ekeli kubeleko profitana lokuthi umnangagwa uyawina amavota hayi kube kwesithela amanga ezanupiefu iyawina loko kathele nako loku amanga lo
ngiyabonga studio 7 ithuba lokungiyibhanga lami mpawulo kustudio 7 ngiyabonga kakhulu hayi lami zama ukuthi ngichathekele abanye abantu izinto nje abangazaziyo abangaziboniyo ngiyabonga studio 7 ithuba lokungiyibhanga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uselaye uhulumende wakhe ukuthi aphathise ele Ukraine ngeza imali ezidinkulu angamachumi ayithoba minwembili i-$800 million eyozomvikela. Imali le izathenga izikhali ezokuvikela ilizwe kubutho leRussia elihlasele leli lizwe. Sikhuluma nje umongameli weleRussia ubikwa itshele ibutho lakhe ukuthi lingangeni ngamandla kwenye inkampani yensimbi okucatshe khona abantu makhaza lebutho leUkraine eselisinde ekubhonjweni kwedolobho lonke eleMariupol. Sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukwethusela elemelika okwenziwe ngeleRussia ukuthi lingaqhubekela emelika lihambisa izikhali kwele Ukraine lizazisola. Ubona ngani lingathatha nyathelo bani? Kwenzakala yini ukuthi lihlasele kumbe yizo izikhali zonezo eziyaba zihanjiswa kwele Ukraine?
Ye lokho kangibone kwethusela ke okwenziwa yilezikazi zaseRussia lapha. Nxa bengathi bethi bona izwe kazi yeAmerica lingaqhubeka lilokhu lisekela ele Ukraine libanikeza izikhali lizazisola. Lokho mpela kungaba lempumelelo embi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni izwekazi le laseRussia kalethuseli likhuluma lisenza.
Manje ngokubona kwakho injongo yeleRussia ingaba yikuthatha ilizwe lonke leUkraine yini njengoba sike sabona bezama ukuhlasela lesigodlo sakhona iKiev kodwa kungani kwehlule?
Xa sikhangela izenzakalo ezenzakala khona phana nje ngibona ngathi kungenzeka ukuba iRussia igcine isithethe izwe lonke laseUkraine. Singakhohlwa phela ukuthi-ke kahle kahle ndleleli yilizwe nje linye kulama-Russians amaningi kakhulu e-Ukraine kulama-Ukrainians amaningi kakhulu ngaseRussia
ngabantu nje ofanele ukuthi kuyaphiliswana nje bathile in harmony hayi ubudlongo lo okwenzakala kodwa ke mbona ngathi kuyalapha ekuthini umnumzane uPutin ungumongameli waseRussia bazagcina belithethe izwe lonke laseUkraine
umnumzana Jerry Thwala Jackson ngolandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempelasonto elithukela.